uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma lomnumzana Samuel Mabhena indoda ke ekatikona ngale egadade sizwe ukuthi bahambe njani omabhena mabhena siyakwamukela kuhlelo baba
hayi angibonge boy
ye akusitshele sizokuthobela ikhola ngale emcimbini wegadade akusitshela ngamafutshane
yebo hayi yesizile sizobungaza usuku olukhulu olwamaqhawe esizwe somthwakazi khumbula lapho ibutho lembizo lensukamini aphelela khona bezama ukuvikela isizwe somthwakazi ngesikhathi yabelungu sebezohlasela bethatha umhlaba wakhe bekukuhle kakhulu ngempela ende kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bakithi baya kancane kancane bayananzelela ukuthi kubalulekile ukuthi sizazi ubuzwe bethu lokuthi singobani siqhamuka kuphi singumthwakazi singamahlabeni
ye kuqakatheke kanganani ukuthi liye emcimbini onje
kothi kubaluleke kakhulu ukuthi imicimbi enje ibungazwe ngesizathu sokuthi siyisize somthwakazi sesilahlekile iminyaka leminyaka ngenxa yokuthi abelungu babezele befuna kube njalo ukuthi singazizazi ubuyithi bethu lokuthi singo bani siyathi isizwe esingalamasiko aso asifile so kubalulekile kakhulu ebantwini bakithi ukuthi babekwazi ukuthini ukuthi babungaze bahlanganele emcimbini enjengayenake esizwe somthwakazi
singathi-ke ubuntu bamandebele libuveza njani nxa kule micimbi enye
ubuntu bethu sibuveza owakuqala sibuveza ngokuthi sigqoke imvunulo yethu yesintu siyisizwe ukuthi vele thina as Africans sasuka salahlekelwa yikuthi sicabange ukuthi imvunulo eqondileyo ngeyabelungu bese kuthi thina singumthwakazi ngenxa yokuthi isizwe sethu samane salahleka kakhulu bese singasakwazi ukuthi vele imvunulo yethu yiphi kuqakathekile ukuthi siziveze sizibonise ukuthi kona hhayi thina njengesizwe samthwakazi sigqoka kanje sigqoke imvunulo yethu yesintu okwakuqala okwesibili yikuthi sizivuthe sibekwazi ukuthi vele isizwe sethu njengomthwakazi sadatshulwa ngenhlonipho siyisizwe esile nhlonipho okwazi ubuntu bethu sihlanganisela namasiko ethu kuqhubeka sikwekwazi ukuthi umuntu uyahlonipha omunye umuntu esizweni somthwakazi
qiba ngamafitshani khonapho-ke baba Mabhena
engingakutho siyisizwe somthwakazi sengitho nje labanye lezinye izizwe singama-afrika ukuthi kubalulekile bantu bakithi singama-afrika lathi bantu bomthwakazi ukuthi sivuselele okwakithi ngoba okwakithi sokwalahleka kakhulu njalo sivuse umthwakazi kubeka njalo sesithi vuka mthwakazi sizwe sokuyisikhathi sokuthi uzithole azibuye emasisweni
ye lapha-ke besixoxa lo mnumzana Samuel Mabhena ingcwethi kwezamasiko esintu ube khona ngale ke emcimbini wegadade sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa mfoko Mabhena
angibonge qhawela kithi
ye ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo